abantu mhlawu inyanga ngona ngoba wena ulapha abantu uthando ngcela abantu ayi kusana ngana abantu base komenta bathumba yini njani njani so protect ngoba mina ngazathanda abantu abakaqe bahlala njalo bakhulumi siningi indaba tate zakho kanti sikumi Azokomenda batumali yelo njani njani Ine nizomprote Ngoba mina ngazathanda abantu Abakaqe Bahlala njalo bakhulumi Ziningi indaba Tate zakho kanti sikumi
Fan bunu kula nina wewe ni mbe.